Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande ubesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-14 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu ukubulawa kwelunga le-CCC uMnumzana Thapfumane Masaya, yena othunjwe ngomgqibelo eMavuku watholakala egongodiwe efile izolo.
Ayisiyonto esingathi intsha, kodwa umbuzo ukuthi ababulala abanye bona bathi baphetha ngani. Kabakwazi ukubana uParents Shiri owaqeda abantu emaNdebeleni laye wafaka lula nje.
Inhlanganiso ephathisa ibandla lezanu PFA FAS ithi izakhankasela leli bandla kukhetho lwama-by elections oluzayo ngenyanga ezayo.
Kuma-by-election lawo esiwabonayo esiwagayeleleyo amhlaka 9 sikhona thina njengefazi ku-ground siyakampena njengasasikwenza kuma-harmonized election.
Iqembu lomculi wembube elonobuntu abazakala ngokuthi bobabes bembube lithi selilubhekise eCanada le-Ontario lisuka eMelika lapho eselihlabele endaweni ezijiyeneyo.
Hayi, asikatshitshi lutho. Lokho sihlabele umculo wembube, sihlabele amasiko wethu, i-traditional music yethu. Lokho kunjalo, still inspired by our traditional music.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu ukubulawa kwelunga le-CCC uMnumzana Thapfumane Masaya, yena othunjwe ngomgqibelo elokitshini leMavuku watholakala egongodiwe efile izolo. UMasaya uthunjwe lomunye njalo umsekeli we-CCC ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO bencedisana labasekeli bebandla leZANU-PF. I-CCC ithi abathumbe ababili laba bebesebenzisa imota yelunga leZANU-PF uMnumzana Scott Sakupwanya, yena ongaphendulanga imibuzo esimthumele yona kumakhalekhukhwini. UMasaya uthunjwe ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by elections kulandela ukuxotshiswa kwelunga le-CCC edalele ephalamende uMnumzana Fabian kufa hawutizwi edale lephalamende ngumnumzana Singezo Chabangu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ufakazile ukuthi kulesidumbu esidojiweyo ngamapholisa eHarare kodwa akachongo ukuthi ngesikabani. Kunsukwana ezedluleyo kuthunjwe elinye njalo ilunga le-CCC elimela abatsha edale lephalamende umnumzana Dakhutswa Ngadziwore, ngabantu ababehlome ngempopo ohlobo lwe-AK-47, watholakala echayiwe njalo elimele kakubi. Lanamuhla lokhu akulabantu asebebotshiwe phezu kwesehlakalo lesi, lanxa nje abathumbi bakhe bebikwa besazakala njalo babonakala kumfanekiso kamabonakude. Nyakenye kuthunjwe elinye njalo ilunga le-CCC uNkosazana Mo Blessing Ali ngowesilisa olilunga leZANU-PF wayatholakala laye efile. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebhejwe likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyadanisa kodwa kumangalisi ngoba ilizwe lethu iminyaka le ngo-43 esikuyo akula muntu ophephileyo ngaphansi kwebandla eliphethe umbuso. So asiyonto esingathi intsha, kodwa umbuzo ukuthi ababulala abanye bona bathi baphetha ngani. Kabakwazi ukubana uParents Shiri owaqeda abantu emaNdebeleni laye wafaka lula nje. Lo mgabe inkosi yabo eyayincedisa ukubulala abantu layo yafa.
Ubona kulabantu abazabotshwa yini phezu kwalesi sehlakalo fuzwayo ngoba sesiboneka nengi kuthunjwa amalunga e-Triple C. Kodwa kungela muntu obotshwayo uzakhumbula utakudzwa ngazi wore olilunga ledale lePhalamende. Laye uthunjwe ngabantu ababehlome ngama-AK-47 ababonakalayo kunsukwana ezedluleyo kodwa lanamhla lokhu akula osebotshiwe.
Kungaza yokwamangalisa uma bengabotshwanga ngoba ungakhangela kumnyaka ophelileyo kwabulawa umama lo owesosberry kuthiwa ngumore Blessing Ali. Abambulalayo akukazwakali lanamhlanje ukuthi kwenzakeleni. Kodwa siyakwazi ukuthi kulobaba lowo ode ngummeli we-St. Mary's uJob Sikhala owayemela lowo mama osejele. So kaningi-ningi kuleli uma ungabulala umuntu webandla eliphikisayo ungahlala ungabotshwanga, sile mbali yakho lokho. Kodwa kuhlukuluzwe abangalacala. So kungazake kwamangalisa lakathesi ukubana efile lo obuleweyo kuhlukuluze izihlobo zakhe, kuhlukuluze amakomrade akhe ngoba abaphethe umbuso ukubulala nje kwabantu abaphikisayo asiyonto emangalisayo. Lamapholisi ukuthi protect abantu kusukela ngo-80 kuzofika lamhlanje abantu abalombono ohlukeneyo labaphethe amandla kabaphephanga kuleli.
Inhlanganiso ezifana lesadaki le-African Union zona kukhona yini ezingakwenza phezu kwesimo seZimbabwe lesi?
Kulusizi ukubana okhokhela ayibandla eliphikisayo akaphakami ukubana ebe njengenkukhu esingamela amatsiyane ayo. Abantu bakhe bayaxotshwa eParliamenti uyabe sithi God is in it. Abantu bakhe bayabulawa uyabe sithi God is in it. Akula mzali ophila njalo bekufanele ukuthi ehambe lobufakazi bona lobo ekhulumisana leSadaki, ayekhuluma le-AU, ayekhuluma le-UN, ahlangane lezingatsha ezimele amalungelo oluntu ama-Human Rights Commission akhona khona lapha lako-AU, UN, etc. etc. ethula udaba lokuhlukunyezwa lokwephula kwelungelo labantu lokubulawa kwabantu izigebenga lezi. Kodwa yabethule kakukhanye lokuthi kwenzakalani, yikho kulusizi.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhejuli kaZulu. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marabira uthi abalani lokwenza kokuthunjwa kukaMasaya. Inhlanganiso ephathisa ibandla leZANU-PF Forever Associates Zimbabwe kumbe FAZ ithi izakhankasela leli bandla kukhetho lwama-by-elections oluzayo. Ngempela sonto abavoti esigabeni seGood West betheseli inhlanganiso icala lekwethusela abalandeli bebandla le-CCC ngokumaphandle kwalapho obekuvotelwa khona. Ukhetho luzenziwa ezigabeni ezilandelayo: Beitbridge West, Binga North, Bulawayo South, Country Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mavukuta Fara, Mpopoma Mzilikazi, Lenketa. Umkhokheli weFAZ umnumzana Kudakwashe Munsaka utshele iStudio 7 ukuthi baza kuba bephathisa ibandla leZANU-PF kukhetho lolu oluzenziwa mhla ziku-9 ngenyanga ezayo.
Njengenhlanganiso Forever Associates Zimbabwe Trust FAZ sikhona ukuncedisa iZANU-PF kuma elections wonke eyabe iwangena iZANU-PF, engaba ngama harmonized election kumbe ibe ngama by election. Sebe sikhona ukuncedisa iZANU-PF njengomntana owe ZANU-PF affiliate ZANU-PF. Ngakho ke kuma by election lawo esibabona isiwagayeleleyo amhla ka 9 sikhona thina njenge FAZ ku ground siya campaigna njengasasukwenza kuma by election kuma harmonized election. Ngikhuluma nje mina njengomkhokheli ohlanganiswe eFast ngise Beitbridge West lapho esikhankasa khona kuma labantu ukubana ebotheli zano PF ebotheli community to sani ukubana ewine sisuka khona apho sahamba yonke ama constituents ale by election sihamba kutaza ama member ethu awefast ukubana besebenze gadalala ukukampeni ukukhuluma labantu lokuncenga abantu ukubana izano PF iwine. So ngamafitshane inhlanganiso eye Forever Sustainable Zimbabwe Fast ayindawo ikhona ukuthi ncedise izano PF kathesi lasesikhathini esibuyayo.
Ngiyabona sike sezwa esikhathini esedluleyo langempela sonto nje yona le edluleyo kuthiwa khona abanye bebesethuswa ngamalunga eFast kade bemiphandle kwalapho kuvotelwa khona bethatha imininingwana yabo. Lithini lina ngalokho?
Asila thina inhlanganiso yethu ethu sela umuntu. Abantu nxa bemile kuma polling station kuyenzwa ngamaparty wonke. Even yona i-opposition iyabela abantu laba ababezimele. Indaba ligijima ukuthi libambe abefazi kuphela ukuthi bameleleni. Akula muntu wethuswayo. Kuyabe kuyukudinga amavoti kuyenzakala ke lokho. Awuqaliseli even khona eZimbabwe. La khona ngapha elikhona abantu bayama nge-voting day othiwa ngesilungu go get a voter. Egoli bakwenza babe bemile bedinga abantu esingathi ngama final touches.
Hello ke ngumnumzana Kudakwashe Munsaka umholi wenhlanganiso ye Forever Associates Zimbabwe kumbe ifaza. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi amapholisa eBanket achaya abulala isibotshwa esasifakwe insimbi uDavid Kanyenze. Leli phephandaba lithi ngemva kwalesi sihluku amapholisa la athatha isidumbu sikaKanyenze bayasisa emotsha yeChinoyi engasebenziyo lapho esahlala khona saze sawonakala. Iphephandaba lobulembu elesite zw.com lilodaba lokuthi idolobho lakobulawayo selizaphelelwa ngamanzi ngoba asisele awangeke enelise inyanga eziyisithupha ezilandelayo nxa izulu lingananga ngemfanelo. Leli phephandaba lithi lokhu kwethulwe emhlanganweni ngukansila Mpumelelo Moyo othi yena kumele idolobho lidinge ezinye indlela zokutholisa amanzi izakhamizi zaleli dolobho. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Teacher 7 hoanjani injani masenga kobulawa iphumule madonkini ngilapha eGoli iProgressive Zimbabwe Foundation organization esebenza ngokusemthethweni iregistered ise South Africa ngama youth ase Zimbabwe asebekhadile ngombuso wezana sebehlangene babona kungcono ukuthi bekhulume ngazulinyi. So nawe ma ufisa ukujoyina ngizokomenta ngayo ku Facebook page ye VOA Ndebele asihlangane khona lapha bazokujoyina sa kuna ma t-shirt 150 kuna ma barret 100 njalo la ma branch from Johannesburg Pretoria Eastern Cape la kwezinda kunengi zinengi inhlelo ezizwayo laphana sukumele bantu bakuthi sibambisane isimo sibi bathi umntwana ongakhali ufele embelekweni idudula sukuba yakhuluma manje South African government iyabazi iyabalalela. So lathi kumele siyelungisele ethilizwe silungisele kusasa labantu bethu. Ngiyabonga
Studio 7 angibingelele kubasa ngakubalalela. Mina nginesimanga ngalowo muntu akamangagwa lo sengezo Thabang. Othena ulungisa isizwe samaNdebele. Uzosilungisa kanjani isizwe samaNdebele evelena engumntwana wombulali owabulala amaNdebele? Sesukwazi mhlophe lokhu ukuthi uThabang isibongo sakwamalume leso sisebenzisa ngoba ezalwa nguMavis Thabang. Akayeke ukusenzela lo msangano wakhe lo owenzayo ukuthi ufuna ukusifisela kuzana uPierre. Sena engafuni asifuni izana izana ngekayise hayi thini akalanga ahambe kuyise lo wasibulalela ihlobo ngiyabona
studio 7 livuka njani okhuluma ngolimkano wesiganda kona yena besicela lesidlulisele umlayezo kumnankagwa lindlulisele umlayezo wamkati manje uzwa njani abantu beSouth Africa ma besithuka kanje besithi thina sigezi sinuka amakhwapha kunguye sibulalela ilizwe lakithi lirichi kakhulu linothile kodwa yena ngelokhu zeni yakhe ukukhokheli bakhe ubukhohlakele manje sesiyinhlekisa emphakathini phelekele sidlulisele umlayezo lalowo chabangu wakho omthengile manje usexoxisa amalungu e-Triple C asazi bayophelelaphi kodwa one day
basakazi abahle studio 7 livuka njani basakazi bethu hhayi nethemba li-right hhayi siyabonga siyabonga izindaba ezihle izindaba zeqiniso ye umluleko okhulumayo studio 7 hawu uzomunye ubaba lana ubaba wethu osekhala lapha ethi nawo abantu abahlala la eGoli nje siyathuka nje kuphela hhayi asithuki kukhona labo lalabo abathukayo noma bengabo abantu bebesekhaya bathuka hawu shem kodwa baba wethu sengazibhekisane nathi abantu basegoli uyabona ukuthi ekhaya isimo sinzima la eGoli sizozama nje ukuthi sithole amadlelo nyana naluhlaza noma singasingela lutho njengoba usho ukuthi asilalutho sihlekela lokuzovota kodwa siyazama khona okuncane ukuthola othukela nyana ubona omalayisha every month nje ama-troll eqongile ezekhaya khona okuncane sikuthola siyaphosela isimo singaba right sizobuya ekhaya lathi sizohlala ekhaya sithande ukuhlala lapha eGoli hayi ukuthi thina silana eGoli siyathuka or asilalutho asilalutho yebo vele but siyazama khona okuncane sikuthola siphosela hayi ukuthi mhlawumbe singabantu ababi songazositintela abantu baseGoli laba bathuka bakanje kanje kunjalo baba wami ngixolise khona lapho kodwa hayi ecinisweni sizozama nalo ukuthi sithole amadlelo aluhlaza sizame nathi ukuphosela abadala ekhaya hayi ukuthi mhlawumbe sibhekwe kabo ukuthi thina baseGoli asifuni ukuvota sifuni ukwenzana isimo bakithi ekhaya sizohlala siyenzeni siyabonga studio 7
sarmonani studio 7 nizwenza naye nathi siyavuka hayi siyabonga ukuthi yena iZimbabwe ayila mapolisa amapolisa asebenzela izani sibeke nje sigaqe ukuthi sebenzela izani kungani abantu bengabandeleke abaleke bethumba i-Triple C siyabonisa ukuthi izani yiyo enezigeke ngiphakathi izani uma ungabe ungathi ophezane nayo bacashisa umuntu yanyamalala yamvumbulo bambulala or bemthumbe bemphakela amajeseni imijeso bemphakhe isilofo ize izani ayilunganga ayize neqiniso yonke into eyibebeka etafuleni bengafuni ukuthi beqhwade lo mbuso bethathe izimbabwe izimbabwe ngethu sonke ekuthukele izimbabwe sicela kusihlonise ntiwalathi sibahlonise
ye salibonani bakithi kustudio 7 siyavingelela ekuseni khona napha hayi ubaba ugawule mina angikwazi ukuthi umuntu ocabanga njani kahlehle angikwazi leso isandla sesithathu osivalayo kambe izimbabwe ingahluleka ukusibopha leso sandla sesithathu esiyisho esithumba abantu ha ugawule kathulele vala umlomo wakhe bakithi malume ugawule mpela ntuzela yekona laphana ngisesandawana bakithi uba malume ugawule kayegelele into yokuloko eqamba amanga kanti ucabanga ukuthi bonke abantu bezimbabwe izilima yini abazawe lokho betshelwa into eqeya amanga njengazwakaliyo yena kuyizana ethumba abantu ya ucabanga ukuthi bengahluleka ukubamba leso sandla sesithathu nje ukuthi isandla sesithathu leso ngesabo esabo kumpeni yifazi yabo leyo akayekelelo lamanga lo
njani studio 7 njani studio 7 lonke nje udungamire nkomo bonke nje abasakazi bestudio 7 sithanda lonke ngingene edabeni kulalo baba abathi uChabango lo uncasula kabi uma esithi abantu besindebele nababulalwanga iZANPF abantu beKorea babengasuka bezobulala abantu lapha weSaudi ibebizwe iZANPF iZANPF iyathretre nalaba abantu babuya bazosiqeda azubaba lo uyazume ngakhuluma kanje seduze singamkhahlela thi singamkhahlela mpela singakhohlwa ukuthi umuntu omdala singamkhahlela kabuhlungu
studio 7 ninjani balaleli labasakazi usiba likhulu okhulumayo uyabona le ndaba e-Triple C hayi mina lokhu kuthiwa iZANPF yiyo lokhu ithumba abantu ngiyasola msi la bantu banemkhuba vele emdala esiyaziyo yibo abathumba nabo kodwa bebanga izikhundla ngoba vele bona abazange ukulungisa ilizwe baze ngokubulala so manje masofaka umuntu abangamfuniyo bayathumbana bethi iZANPF i-Triple C ayina order that's why ubona indawo zabo Chabangu yonke into yoku-Triple C
akusi party lokho yena sikhuluma inqiniso abantu bakithi singafuna ukuthroja abantu izampf ayithinte ngisho into enzenzakala lapha iTCC ayina order yibo abathumba abangani babo yobulala nabodwa le beqede bethi izampf izampf kuphela efanele ithume na mapolice ezama ukuthi ebadinge laba bantu yiyophe umsebenzi wawo ofanele ukuba bawenza kodwa ukuthumbana abantu abathumbanayo ngabantu beTCC bebodwa bebulalana ngoba vela kula order lokho akusi party lokho nje ungatshuno ukukhuluma TCC yini khonoko into nje engalancedo leyana emoshela abantu isikhathi sawo singathi abantu mabavoteli zanu PF ms behlukane lakho lokhuya
Studio 7 ninjani balaleli labasakazi usiba lukhulu okhulumayo uyabona le ndaba TCC hhayi mina lokhu kuthiwa izanu PF yiyo lokhu ithumba abantu ngiyasola ms la bantu banemkhuba vele emdala esiyaziyo yibo abathumba nabodwa bebanga izikhundla ngoba vele bona abazange ukulungisa ilizwe kwaze ngokubulala so manje maso kufaka umuntu abangamfuniyo bayathumbana bethi izampf izampf kuphela efanele ithume na mapolisa ezama ukuthi ebadinge laba bantu yiyophela umsebenzi wawo ofanele ukuba bawenza kodwa ukuthumbana abantu abathumbanayo ngabantu beTCC bebodwa bebulalana ngoba vela kula order lokho akusi party lokho nje ungatshuno ukukhuluma TCC yini khonoko into nje engalancedo leyana emoshela abantu isikhathi sawo singathi abantu mabavoteli izanupf ms behlukane lakho lokhuya
ngoba lapha Studio 7 into ezakalayo lapha bantu beZimbabwe singababhizi ngoshabangu lokho silushabangu ushabangu niyekele nathathe laba abatriplus abahamba layo abayiziphofu ahambe labo khona ngala bangazilutho ngapha asibhilideni into ezakuma ime ngoba le nto lenziwe ngushabangu loyo singalokho sidideka ngayo It's going to take another 5 years. Is an okay for the same busway. Never see peace, never into Kachabang. Let him go. Make an a hambe. Hambe, I want to work at our funai. And as long as an inning up, a very thing I spoke was cleaning up. Mobile very over as well is going to take long time. In there is an okay for in Zaloti. Conapna want to be true to the city by Sans about Baba Sova linking a lay. Is Katia Hambuzona. 5 years is Guana food is an okay for your footy, boost a foot. It is a penalty. It is a vesting among our city.
Lawo ke bekungamazwi enu lena balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usecebise ele Israel ukuthi lingahlaseli izibhedlela zakwele Palestine kulandela imbiko ethi izigulane ezibalisa insane ezisanda kubelethwa zisuswe ezibhedlela ngoba amabutho akwele Israel esezigombolozele. Ezinye insane ezingenelanga amalanga ukuzalwa zibikwa zigoqelwe emalenjini aluminium foil ngenxa yomqando. Amabutho eHamas abikwa isithi impi le ingamiswa okwamalanga okwamahlanu bazakhulula abantu abathunjwayo abangamachumi ayisikhombisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe umnumzana Difa waJabipa ngoDube.
Impi ye-Israel leHamas babukande ihlukile kakhulu kulazo zonke izimpi ngoba asingakhohlwa ukuthi iPalestine noma sithi iGaza indawo ababiza ngesikhiwa bathi is a besieged area indawo egonjolozelwe lizwe lase-Israel noma ngithi eligonjolozelwe ngumbuso wase-Israel so isigaba seGaza indawo ephakathi kwelizwe esiyindawo esiphakathi kwelizwe le-Israel kodwa ke asingakholi ukuthi indawo yonke leyana kungakafika isikhathi sika 1946 kwakuyilizwe lasePalestine kodwa ke engikusho ukuthi ulwandle lwase ulwandle lukontrolwa ngabase Israel ngapha emhlabathini kucontrola iIsrael so yonke into engenayo endaweni yaseGaza kufanele ukuthi iqale ireporter kufanele ukuthi ihlolwe ilizwe laseIsrael ukuthi ibonakala ukuthi iqondile yini ongakuthi zonke izinto abasebenzisayo noma ngithi izikhali ezisetshenziswa yiHamas ukuthi bayenelise ukulwisana ne-Israel izikhali abazithwala bengena behamba through ama-tunnels abawagebha phansi ahamba ngaphansi komhlabathi azayivumbulukela phakathi kwesigaba saseGaza yiwo asebasebenzisa ukuthi so akusoze kube lula ukuthi ba transport imachinery enkulu benga transport nje izinto ezikhali ezincane ezilalezi abangazisebenzisa kwesikhatshana kodwa ke asikakhohlwa njalo ukuthi Israel kuba lula kakhulu for yona ngoba yona ichaya la ngamabhomba ibhomba la ngisho lesebenzisa izindiza mchina okwenza ukuthi kube lula kakhulu ukuthi idestroy indawo eningi ngoba bona bayaphosela ngeinformation yokuqala nxa beqeda lapha sebethumela ke amasosha abo IDF ukuthi abahambe ke bayengela kuleyana indawo kodwa ke kuse kule monakala omkhulu kakhulu ongakuthi akusoze kufanane esiza kubona nje ukuthi kuzabe lula kakhulu ukuthi iHamas izakhulelwa izaphangisa ikhulelo
ngokubona kwakho impile izaphela njani ubona ungani kuzahlalisana phansi na kukhunyiswane umlotha
ukukhumisana umlotha ngibona ngathi isibanga noma ngathi isigaba sokukhumisana umlotha sesayedlula noma ngathi sicxa sokukhumisana umlotha sesayedlula ngoba amazwe ayefanele ukuthi ngabe ayayenelisa ukuthi abahlalise phansi ayenelisa ukuthi abenzi bazwisisane ukuthi bahloniphane baphile ngesivumelwano esavunyelwana ngo-1967 eseGolan Heights yiwo abasela lumlilo ukuthi wenzakale ngoba ilizwe laseMelika lelizwe laseEngland yiwo amazwe abekade engafaka ilizwi elizweni lase-Israel kungathi kuba lobubele lokuthi ilizwe lase-Israel lilalele into leyikhulunywa i-Amerika leBrithani kodwa ke kulokuthi bazama ukuthi bakhulume labo ukuthi bakhumisane umlotha into asebenza bona sebe bafika laphana bafika bachasa kakhulu elizwe lase-Israel ngokulipha izikhali ukuthi aliqhubekele phambili lisenza lokho esikubonayo libulala abantu libulala abantwana umama libhomba izibhedlela libhomba nje lingakhethi ngeke uthi libhomba nga okuyinto ezwisubuhlungu kakhulu abantu abaningi njengoba sesabona umhlaba wonke jikelele abantu betoyitoya besima besithi bona basekela ilizwe lasePalestine ngenxa bebona idestruction ekhona eyenziwa nguhulumende weBrithani langohulumende weMelika.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabhi Bangodube olandela izombusazwe. Silengxoxo yeqembu lomculo wembube elenobuntu abazakala ukuthi ngobebs bembube bexoxa ke lo sithandekile emhlanga weStudio 7 lo Duduzile Sibanda.
Sisiphethisa iAmerica kathesi. Currently we're in Maryland, but we've been to Kentucky, we've been to Colorado, we've been to Memphis, we've been to, I think, about 16 states, just to name a few, and now we're going to Ontario in Canada.
Balamukela njani abantu lapho lihamba khona? Ngabe Zimbabwe kuphela kumbe abanye beAfrika la bakhona pha eMelika?
Kukukebe kuhlangene, but mostly bangabe America kakhulu. Basamukela kuhle kakhulu ever since we came here. This is our 7th year we America. We've got an annual American tour vele every fall. I think the reason why Salas Pendua is the way they receive us and how we impact on them. Lathi sibachaza sibili kakhulu. So akusekho nzima ukuthi babe besibiza because bawujabulela kakhulu umculo wethu.
Indawo lapho elihlabelela khona ngezinjani ezamukela umculo onjengowenu?
Mostly lapha sihlabelela kuma theater that fill up maybe the biggest theater that we've ever performed in. It's in Oregon, it's in Portland, Oregon, and Patricia Ellis, it holds 6,000 people. So sihlabelela kuma theater anjalo. Awe a cappella ngithilezo thina sihlabela singela ma instruments. So abantu abajabulela umculo wethu ngoba labana abahlala belaleli. Balalelisise akulamsindo akulani. But we've also been to iKennedy Center.
Selilubhekise eCanada likhangelela ukuthi kuhambe njani lapho. Njalo umculo wenu lokhu yiwona lwana owembube kumbe kukhonisela kwengezelelayo?
Hayi, asikajiji lutho. Lokho sihlabela umculo wembube, sihlabele nje amasiko wethu, traditional music yethu. Lokho kunjalo, still inspired by our Ndebele traditional music. Ningi abantu abalokho bengayazi imbube all over the world. In as much as it has had its pioneers, obo Black Umfolosi, Insimizi Emnyama, Black Mambazo, South Africa. So, in Canada, we've got 5 shows in Ontario. And after that we head back home.
Lapho ngalisiya ekhaya libaphathelani luyaluthuthukisa yini njengabaculi ukuthi lithole inzuzo lingabe lisezingeni elingcono yini kulabanye abahlabeleli abasekhaya sabangatholi ithuba elifanayo.
Yeye kakhulu ungcono kakhulu kulokuthi ubuhlale ungkhaya ungatholi as much shows because akufanani lapha iAmerica inkulu. You get a lot of fans and you get a lot of people who want to listen to you. You get a lot of shows. You get a lot of performances, CD sales as well. Umculo abafuna ukuthenga umculo ama hard copies on your shows also ikho kunye ukuletha imali. Yes, ngkhaya we get a lot of appreciation. We do have shows, but ubuningi bawo kabufanani la ngapha because ngapha I population is big and asikayiqedi. Even if you've been touring for 7 years, asika wahambi wonke ama states away America. So we're still here. We still want to perform more in the US and live more.
Hello ke ngoduduzile Sibanda ilunga leqembu lePeps bembube inobuntu esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 lamhlanje ntambama.